Ngikubona kuyinto efaneleyo njalo elungileyo. Yinto eqakathekileyo elizweni, into kade siyikhalela. Ngoba nje ungakhayelisisa lawo ma-NGO abe le-influence embi kakhulu evela kwemazweni anjengabo-America labo-Britain abalenjongo e-regime change lapha elizweni. Bebanika imali engena elizweni engaziwayo nguhulumende njalo besenza izinto ezingaziwayo nguhulumende ezingavunyelwayo. So ibhili leyi ithi khona khona asifakeni kube mgceke, kube segcekeni konke esikwenzayo. Imali esizitholayo zonke zaziwe nguhulumende, lapha esizisebenzisa khona kwaziwe ukuthi zisebenzisani. Yikho okuthiwo yibhili leyi. So yinto elungileyo emnandi kakhulu esithokozelayo thina njengabantu bezimbabwe.
Kodwa ke phela kulamanye ama-NGO kumbe ithi inhlanganiso ezizimeleyo ezingelani lokuthi kumbe kulokutshintsha uhulumende ezisebenzela uzulu zilakho phela lapho ukuthi zivalwe pho kuzingavalwa kuyathiwani khonapho baba Mzwana?
Ibhili ayitsho ngokuthi ama-NGO evalwe. Ibhili ithi ama-NGO akafake egcekeni akwenzayo. So akusoze kuvalwe, kuvala labana kade besenza izinto ezingalunganga, labana kade besenza imali laundering, labana kade besponsa ama-political party, yibo asebequta, yibo abasezavala. Ngalaba kade besenza nje ukuncedisa uzulu, hatshi uhulumende nguhulumende wabantu, ufuna uzulu encedwe. So bayaqhubekela besiya phambili, akula okwethusayo.